So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngithathe leli thuba ngibonge uThandono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-14 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi abantu abaningi kade befuna ukubhalisela ukuvota phansi kohlelo lwakugcina ukhetho lungakenziwa bagcine bengenelisanga ngoba imitshina yokubhalisa ibingasebenzi.
Ama-youth siqakathekile ukuthi umuntu ayithathe i-ID ayiregister akhethe kumbe kumbani lo abefuna ukuthi amele kusigaba sakhe.
Umanyano wenhlanganiso ezikhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota owekhaya Vote 2023 uthi ukhuthaza asebefikise iminyaka elithumi lasithupha ukuthi babhalisele ukuvota.
Esikwenzayo ukuthi information yona leyo ukuthi kubhaliswa ngapi kuvota lokuzwisisa esithi voter education ikho sincedisana leze ukuthi abantu bazwisise ukuthi ama boundaries semi njani, ama constituencies semi njani, njalo ukuthi ubhalise ukuvota ungabhalisa ngapi.
Silengxoxo lomunye owebandla lezanu PF unkosazana Sukoluhle Kabhuncube ofuna ukuncintisa isigaba sevungu enkabazwe.
Sibona ukuthi umama yena engasenzelani ngoba kade saba labo baba. Ngithi phambili ngezanu PF, ngithi phambili ngedevelopment for ivungu constituency.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho lwanyake lwalonyaka.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda
siyovota.
Ibandla le-CCC lithi abantu abaningi kade befuna ukubhalisela ukuvota phansi kohlelo lwakugcina ukhetho lungakenziwa bagcine bengenelisanga ngoba imitshina yokubhalisa ibingasebenzi. Eloba inkundleni yokuxhumana eTwitter, unkosazana Fatsayi Mahere uthe indawo ebezilodubo lolu zibalisa i-Epworth, Hague Park, leMondoro. Uthi bathole imbiko yokuthi abebandla lezanu PF bathethe imfanekiso amalunga ebandla le-CCC kade ekhankasela ukuthi uZulu abhalise ukuvota. UMahere ucebise iKhomishini yezokhetho eZEC ukuthi ilungisise imitshina yayo ukuze uhlelo lolu luphumelele. Inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ikhuthaze amakholwa esiKristu ukuthi aphume ngobunengi ayibhalisela ukuvota kuhlelo lwe-Mobile Voter Registration Blitz olusungulwe ngesonto lusiyaphela mhla ziku-21 kuyona le inyanga. Linhlanganiso ithi kungumlando wakhe wonke umuntu osefikise iminyaka yokuvota ukuthi ayibhalisa njalo avote kukhetho olukhangelelwe kwenziwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi. Ugatsha lweZEC lubikwa luhamba labogatsha lukamsitheli ukuze abangelazithupha benelise ukuzithola bese bebhalisela ukuvota. Untungameli Inkomo weStudio 7 uxoxe lomqondisi weZimbabwe Christian Alliance umnumzana uSenis Banda.
Thina njengamabandla besisebenza kakhulu la iZimbabwe Electoral Commission, ngakho leli thuba lokuthi abantu bathole ithuba lokugcina ukuba bayiregister ukuvota liqakathekile kakhulu. Siyananzelela ukuthi iZimbabwe Electoral Commission isivule indawo zokuregister eseduzane labantu, ngakho ke besithumezela imbiko ukuthi abafundisi bamemezele abantu ukuze wonke umuntu aphume ahambe ayiregister ukuvota. Ngakho luyahamba kuhle, le kube yisonto yokuqala kumenye kwamemezelo asifuna ukukhangela sibone ukuthi kuleli viki bangaka abantu abahambileyo njalo bekulendlela yokukhuthaza abantu ukuthi ku-announcewa emabandleni ngoba abaningi njalo siyakwazi ukuthi abala ama-IDs lokunye ngakho-ke siyabonga njalo ukuthi registry department isivulile layo uhlelo lokuba abangala ama-IDs bathole ngoba lokhu kokubili kuyasebenzelana ukuthi umuntu athole i-ID abesekwanisa-ke ukuya register ukuze akwanise ukuvota kuluhlelo oluhle oluhamba kakuhle
Inxa sikhangela inani labantu ababhalisayo ungathi sokulotshintsho yini ngoba esikhathini esedluleyo besisizwa ukuthi hayi abantu ngani bayadonda
khona sizabona ke liviki ukuthi laphi phela ukuba i-registration yakhona ibe njani khathesi kusese masinyane ukuthi senzeni i-judgment yokuthi abantu ba-responde njani kuyamele ukuthi sikukhangelenini ngempelaviki sibone ukuthi kambe liviki kusebenzeke njani kodwa umsebenzi ubusetshenzwa abantu bekhuthaza ukuba abantu baphume baye-register sibonile njalo ukusebenza okwebulenjini okwama-WhatsApp group ukusebenza kwama-Facebook lokunye kukhuthaza abantu ngakho siyathemba ukuthi lokhu kuyasebenza nxa kuhlanga nela lokumemezana okwenziwa abantu bekhangelene bonani kuzakhipha ixuku labantu eliningi kakhulu ukuthi liyeregister
kulabo mhlawumbe abalokhe belokuthandabuza abathi kabasoze babhalise ungathanda ukuthini kubo
kulabo abantu abangamakristu kuqakathekile kakhulu ukuba bagcwalisise ukuba izizalwane zalapha eZimbabwe njalo lokuba ingxenye kokubuswa kwelizwe leZimbabwe lokhu kwenza ngokurejista usebenzisa ilungelo lakho lokuba uyevota siyakwazi ukuba impi yenkululeko eyayincediswa amabandla asebenza kakhulu eZambia lakubo Mozambique lakubo Botswana bencedisa abantu kwakulelwa ilungelo lokuba ulola lo muntu oseZimbabwe kungakhetheleki ukuthi ulishona ulindebele ngumthiwa ngumhlobo bani ulelungelo lokuthi uyevota khetha inkokheli oyifunayo le yinto abanye abantu abachithekelwa zimpilo zabo belelwa lelo lungelo ngakho kuqakathekile ukuthi thina njengabantwana beZimbabwe siliqakathekise leli lungelo njalo silisebenzise kulabanye abasanda ukuthola leli lungelo okokuqala abantanga ama-youth kuqakathekile ukuthi umuntu ayithathe i-ID ayirejister akhethe umbe kumbani lwabe efuna ukuthi ammele kusigaba sakhe
lo ke ngumnumzana uSenis Banda umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance obexoxa icingweni leStudio 7 ekubulawayo lokhu sikudaba lunye inhlanganiso yezinkonzo yeZimbabwe Christian Alliance isikhuthaze ngiyaxolisa ke balaleli leyo ke indaba esesibalile kubekeni phambili sikhangele olunye njalo udaba elwezokuvota silendaba esiphatheleke ngusithandekile Mhlanga
esikwenzayo ukuthi information yona leyo ukuthi kubhaliswa ngapi kuvota lokuzwisisa esithi voter education yikho esincedisana lezeke ukuthi abantu bazwisise ukuthi ama-boundaries seminjani ama-constituency seminjani njalo ukuthi ubhalise ukuvota ungabhalisa ngapi njalo siguquzela njalo sikhuthaza ukuthi abantu bengabi le ndaba lokuthi i-proof of residence uyayithatha ngapi ungahamba ezeke khona le kule form abakunika lona obhala khona ukuthi hayi mina ngihlala ku-address ethile ikwendlala khona u-commissioner of oath authorize yikho esikukhuthazayo ukuthi abantu bengasaleli ngemuva ngathatha isithupha sakho esephepha uthathe eseplastiki as long as kule photo yakho and ifoto yena leyo ikhanya
kule ngxaki yini elihlangana lazo njengenhlanganiso kumbe abantu abahlangana lazo ekuthini bethole incwadi zabo zokuzalwa kumbe izithupha kumbe babhalisele ukuvota
ingxaki bezikhona mbijana ikakhulu ekutholeni izithupha lezi ngoba besibona ama-updates ade siwathola ukuthi ividi kubo-trade court lapha kobulawayo bekule ndwendwe ezinde kakhulu abantu belayinele ukuthatha izithupha so nxa sokubuya sokungani kudecentralize sokubuya ebantwini kulapho kubhaliswa khona lokuvota ngaba kakuhle kakhulu ukuthi nxa umuntu omutsha ade ngakatheni 18 sele 18 yeze sethe wathola leli paper iID akwanisa ukubhalisa ukuvota njalo kathe sisikhayelela ukuthi sikudazela labo nje abathethe 16 years ukuthi abathatha izithupha zabo noma bengasoze befinyelela ukuvota so sikhayelela ukuthi ingxakade zikhona lama queues la de khona abantu bengaphathiseka kulolu hlelo
zikhona yini izinqumo eselikela zithatha eziphathelane logwalo loluhlu lwabantu ababhalisela ukuvota
sike saba lomhlangano leZimbabwe Electoral Commission ngeFriday lapha kobulawayo lapho isiqoqisane khona ngendaba ezishiyetshiyeneyo ezigoqelayo nale ndaba echisa kakhulu voters roll so ekuxoxeni kwethu izeki la isinika ifeedback ukuthi hayi ivoters roll ayikabi final for i-2023 harmonized election ngenxa yokuthi kulamanye ama-processes afana le-blitz a-inputa into that voters roll so i-voters roll ayisozibe khona kathesi ngenxa yokuthi ngaba khona kathesi omunye umuntu sengathi ayisafanani leyinye i-final roll ezaba khona after i-rollout le voter registration eyenziwe ilizwe lonke so lathi sabe silonke sixoxisana labo sizwisisa ukuthi kuhamba njani ukuze besinike lathi i-heads up ukuthi hayi final roll sikhona njalo nxa umela abantu kumbe councilini kumbe parliament kumbe presidential ulelungelo lokuthi uyithole uyiphiwe leyo voters roll ku nomination court so sikwesi kukhangelele ukuthi lathi sibe silandelela sizwisisa ukuthi udaba le voters roll soluminjani kodwa kwathi sibe sithi akayikabi ready ngenxa yokuthi kulenhlelo ezijeneyo ezenziwa abazenzayo ezifana le blitz loku cleaner kwe voters roll kukhangela abantu asebasichiyayo ukuthi bakhitshe kuleyo voters roll ingaka present as the final roll for ama elections la esibhekane lawa aseseduzayo
Hello ke ngumnumzana Nkosi khona DVD isikhulumeli senhlanganiso ye Ekhaya Vote 2023 obexoxa icingweni lo Sthandekile Mhlanga we Studio 7 umanyano we Ekhaya Vote 2023 ngokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota uthi uzakhuthaza abantu sebefikise iminyaka yokuzalwa elithumi lasithupha ukuthi bathathe incwadi zezithupha lanxa bengasoze bavote lonyaka njalo lumanyano uthi usebenza lecommission yeZEC kuhlelo lwemobile voter registration blitz exercise olusaqhubekayo Kusenjalo silengxoxo lomunye oyibandla lezano PF unkosazana Sukoluhle Kapu Ncube ufuna ukuncintisa isigaba sevungu enkabazwe lesi isigaba isiphethwe ngumnumzana Omega Sibanda laye oyibandla lezano PF sixoxe lomancube ukuze sizwe ukunengi ngomkhankaso wakhe
Yimu mama wokuqala engibe lesibindi ukuthi hayi asikeni sizame umama bakithi sibona ukuthi umama yena engasenzelani ngoba kade saba labo baba ngithi phambili ngezana uPF phambili ngo president Mnangagwa phambili for president Mnangagwa 2023 ngithi phambili ngedevelopment for Ivungu constituency
zikhona yini inhlelo osuke wazenza eziphathisa uZulu wesigaba sakho
after njoba ngikhulumile ukuthi after 2 years besingobaba bekungobaba kade bebengo MP besisithi bakithi sike sitshintshe abantu sebefuna umuntu ongumama umuntu ongumama ulokwehlukana lo muntu ongubaba singatsho ukuthi umuntu obaba ngabantu ababi hayi kodwa nje sadalwa ngumlimo singabantu esichiyeneyo umuntu ongumama ngumuntu ongela sibindi ngumuntu olesihelo ngumuntu othi noma ephezulu kodwa uyazehlisa elalele umuntu ongu baba ngumuntu olokulalela ngumuntu ofuna nje into ezile order umuntu ongumama vele emuzini nqa umuzi ungela muntu ongumama uyakhanya ukuthi umuntu ongumama kakho lapha so ivunku constituency izaba liguma lethu njengomuntu ongumama sililunyise iguma lethu ngendlela umuntu ongumama angalungisa ngaye inlokhuza iguma singathi ukuthi hayi obaba libabi obaba linjani hayi sithi asikeni sitshintshe Chebo. Sithi 42 years singobaba kuphela asikeni sithi wathi sizama umama sibone ukuthi kanti silahleka ngapi yikho ngizama ukuthi wathani ngingene abantu yiba bangikhethileyo ngoba zilenge izinto esange ngazenzela e-community so ukuthi akuye sizame mancube ukuthi wena engxenini ungasinceda usenzeni lokhu esikhala ngakho izinto ezisingelazo so sithe hayi wathi lami ngibe ngiqungisa ibindi ngime labo baba lami ukuthi ngithi hayi bobaba kethi sicela sike sizame umuntu ongumama. Omama abaningi abalazibindi zokungena ngoba abantu bonke bathi akufuna isibindi sakho, kufuna isibindi sakho. So alokho kufuna ngikho kade kungena obaba ngoba baba bayisibindi balezibindi. Kodwa mina ngibe ngumama wokuqala ukuthi ngithi hayi, wothi nami ngingene. Ngizame ukuthi mbone ukuthi kanti silahlekangapi. Ngiyabathembisa abantu bevungu constituency ukuthi linganyivotela amazikhalazo zenu zonke zizaziwa. Ngizalihlonipha yonke into eliyifunayo, ngizalilalela konke elikufunayo, ngizaba ngumlomo wenu, ngizaba ngumlomo wenu phambili, ngilenzele konke elingabe likucela okusemandleni ami. So asikeni sizame umuntu ongumama abantu bevungu constituency, sike sibone ukuthi umuntu ongumama bakithi engayenza okuchiyeneyo kumbe uyenza okufana naye lo muntu ongubaba. Kodwa siyazi sonke ukuthi hayi, ivele lapha okubambe khona umuntu ongumama kuyakhanya kulalapho okubambe khona umuntu ongubaba. So sithi hayi phambili nge-development vungu constituency, sifuna i-development constituency yonke. Yikho sithi hayi, asizameni umuntu ongumama khathesi.
Lo ke ngunkosazana Sukoluhle Gabhuncube, omunye wabazancintisa kukhetho lwabazamela ibandla lezanu PF kukhetho lokudinga ilunga ledalela eParliamente, ubekhuluma icingweni leStudio 7 eseGweru. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, siyanxusa bonke abazancintisa kukhetho ukuthi basithinte sixoxe ngenhlelo zabo kunombolo zethu ze WhatsApp ezithi +12024650318.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphepha ndaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi sezizaphela ukwakhiwa izindlu zabasuswa ukuze kwakhiwe inkampani yokulungisa amalahle athiwa iCoke emangweni weMuthesu eBinga. Iphephandaba lobulembu beinternet elesite lilodaba lokuthi udubo lokwanda kweminyane edolobheni leHwange sokudale ukuthi iziphathamandla zempilakahle ziqale uhlelo lokufafaza imithi izindlu. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Mina bantu bezana liyabaqhamba amanga likhuluma e-Studio 7 la. I-Studio 7, bantu be-Studio 7 abakwazi ejompile. Yikho libaqhambela amanga, so libatshela amanga, so ukuthi hey, thina senze into esifuneka ngabantu. Liyenzani kodwa ejombe kona le? Liyenzani esisifunayo? Liyenzani kahle kahle? Akeni lingitshele ngento eyi-one wena, uthiwa ngubani wena, ngazi ukuthi vele uvela ngaphi vele wena. Akungitshele ukuthi uyenzeni into efuneka ngabantu, eyi-one nje kuphela, eyi-one nje kuphela, eyi-one kuphela. Lithatha izinto eziphuma e-America le, lizenze ngani ngiyezena. Then linikeza abantu xa kungukuthi awusekeli iZANU-P F, awuthole umungu wangkhona. Asiwufuni vele thina umungu, siyazilimela thina. Kodwa lingaqambela abantu be-Studio 7 le yamanga, abakwazi lapho ejombe, abayazi vele, abaziyazi iy'ndlela eziningi. Lasekuthiwa kuntingi, usentingo le, vele ngani wena uphume entingo wena baba, ufuna ukuvothelwa wena. Kuthiwa ngazi ukuthi bakubiza bani wena. Ukukhuluma wona manje e-Studio 7 kona manje, ungani uphume entingo le? Lenza ukuntshontsha amadonki le, lishiya inkomo eziphaya ezibayeni, lintshontshe amadonki le, lisinyotshele amadonki le edontshani le, libuya litshontshe amadonki ethu le. Phumani kithi lina bantu bentingo.
Studio 7 njani, uChris Gunn Abogain Saidi Fivile kodwa asilibonga ngokusibikela indaba ezinohlungozi ezineqiniso ezingabandlululiyo, ezingabandlululi, sibikele njalo nje izindaba. Hhayi,
ngiyabo.
Studio 7, Studio 7 basakazi bonke.
Ngibe emtinganini inkomo ezratha standa bonke ugayina abemathalela lonke basakazi abade. Sokungathi iaudio yami isingavulwa ngomusa. Ngizama ukuthi ngiqondise lapha, ngiqondise lapha. Mina ke engikhulumayo ukuthi izanu ingayethuseli abantu. Ukhona ubaba lapha ewardini osesethusela abantu ewardini yebubi district yokuthiwa ngusibanda. Ubaba lo usesethusela abantu, abona abantu bevela kuma meetings ye-CCC uyaba ethusela ezigabeni, ukhanyakala esebathwalise nzima. Ngakho sisithi lokho kakuyekele, kakuyekele ngoba kuzamhlupha kusasa, kuzamhlupha, kuzamhlupha. Umuntu esebulewe kumbe esetshiselwe umuzi wakhe, isono silandela yena. Okwakuqala ingozi ilandela wena mayenza. Ngisithi asisebenzenini amayouth lonke, ngiyalikhuthaza ukuthi hambani liyerejista ngobuningi beni indawo zonke, lihambe liyerejista ngobuningi beni indawo zonke, lirejiste ukuvota, livote okuzwayo, likhuphe umbuso oyintando ayiphikiswa, umbuso ongaphikiswayo, umbuso lobandlululo, ukuthi ungakhuluma ezinkundleni mbu ungabonakala usupporta i-opposition. Uyabulawa. Mina ngikhuluma ngikhona lapha ebubi district, nginguDaniel Nxumalo. Ngiyabonga.
Linjani, linjani Studio 7, linjani ngapha eAmerica ngapho? Hayi, thina siright ngapha, siright kakhulu, siright kakhulu. Siyabonga, siyabonga izindaba lapha lisifakela zona lapha, siyabonga. Iqhubeke lisenza njalo, iqhubeke senza njalo ukwenzela ukuthi sizwe ukuthi lezi zeqamgwaqo ezikwela kithi ngale zenza njani. Ngithi mphawule mbijana nje kulabo nje embezwa nje begxekana le MRP. Ngithi bantu bakithi, abantu besithoneni bahlakaniphile. Abantu besithoneni akula ngitsho loyo one uzamuzo sithi uvotela iNdebele. Kodwa thina abantu besiNdebele nenxa ukuthi siyangazi kumbe silele kumbe sinjani. Yithe sigijima sithi thina siyavotela abantu besithoneni, lokho sithi phambili ngochamisa phambili ngobani phambili. Abantu labana vele bona mthetho wabo vele angeke bafa balivotela lingamaNdebele. Kathi lina kalifuni ukubusa njani linamaNdebele? Why lingafuni ukubusa, lifuna ukuthi lihlale linalivotela abaye abantu kuphela ukuthi bebe yibo ababusayo?
Hayi, ngiyabonga badala, ngiyabonga. Nginawo amagama amaningi, angilawo ngoba kusasa yagcina sokuthiwa abantu bathi sesikhuluma kubi, sesikhuluma kubi, kodwa siyabe singakhulumi kabi. Kuyisasa khona ngapho ekhaya, siyadubeka kunjenje South Africa khona la. Abasifuni, abasifuni yonke into okuthiwa kwenziwa abantu beZimbabwe, yonke into abaZimbabwe. Nokuvota kwangikhona mina mbondo ukuthi abantu bavotelani, ngoba sizovota kuphenduke lapho winile kuphinde kuthiwe nguye futhi lo uNangagwa. Akulanto ayenza uNangagwa, lokho wayingenayo. Umgabo bengcono kakhulu ngoba ubekwazi lokususa izikweledi ezindlu, yonke into besithi uma kusizwa kwamakhampeni, so ubekwazi ukwenza obungcono. Hhayi, uNangagwa akulanto ayenza, ayikho, ayikho. Ngiyabonga badala.
Livuka njani, livuka njani mahlabezulu, livuka njani bahlabezulu. Ngithi lami ngiphosa umbono wami lapho kulo baba lo othi nangwezaphu yeyewe ngezaphu, abantu bengatsho ukuthi ye amashona ye wadwathi kukurawundi. Kacace into yakhe, kacace into yakhe. Kukurawundi yangena eMandebeleni, kaMandebele ekhuluma ukuthi ye eMandebele kwangela kukurawundi yabulala abantu. Bakhuluma into ebuhlungu, into yazi zibuhlungu. Shwele nxa ukuthi lishona kahambe eshoneni sakhe le, kahambe eshoneni sakhe le, engalela abantu ukuthi bethi ye kukurawundi yangena eMandebele. Kukurawundi ingene eMandebeleni, yiliphi ishoneni lingakhuluma ukuthi langena kukurawundi? Singabochanja sifihle umphini lokuthi nxa sofuna ukusupport into yakuyisupportazo, bonke abantu bakubelandele wena. Hayi bo, hayi bo, asenzeni into eziqondileyo, into embi imbi, into embi imbi.
Salibonani, salibonani kuStudio 7, ngabe linjani? Siyabonga ukusipha indaba ezimnandi esizizwa zonke insuku, indaba zeqiniso. Bengicela ukufaka lami owami umbono wokuphawula kancane esizweni seZimbabwe, emhlabeni wadalwa uNkulunkulu. Hayi, besicela upresidenti lo wezano esixolele ngento esiyibonayo kumashosali media lawo ngesikhiwa sabo kumabonakude loku ufacebook labo intanethi. Kasixolele thina maNdebele engathi sihlale eGoli, eGoli sesixotshwa siyekudla amacimbi etsholotsho. Mina ngiwetsholotsho kawule yekela izanu leyo yeza ukuthi usithini ubhururu wakho. Sesithethiswa thina amatsholotsho lama-41 ebani, amalokhuzeni asethethiswa amatsholotsho labelupani sebethethiswa. kodwa phezulu kwakho lokho wasidla ngegrawundi. Ngiyacela sibili libali message yami lengizubuhlungu ma uPresident ekhuluma njalo. Ngizubuhlungu ngiwezana uPF kodwa ngento aseyikhuluma leyo hayi lapho ulahlekile ngumuntu omdala umgabe kazange wakhuluma njalo. Ulahlekile lapho mnangaba. Hayi igama igama lami ngingulitshe nyoni.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amakhulu abantu bakwele Mexico adibane lamapholisa ebholohweni le El Paso del Norte bezama ukungena ngamandla kwele Melika. Kubikwa kulabanye njalo abakade befuna ukungena ngamandla kwele Melika kodwa balwisana lamapholisa baze behluleka kwezinye njalo izindawo eziseduzane lomngcele wele Mexico lele Melika. Siqoxe lolandela izombusazo wele Melika umnumzana Busani Ntini ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kubangelwa ukuthi uhulumende kaBiden ukhangelele ukuthi efake umthetho ukuthi abantu abangenayo kwele United States ngamadabla kumele bephiwe amacala. So mbona ngani i-announcement leyo yokuthi umthetho lo uzafakwa. So kubangela ukuthi abantu abaningi bezane ukungena khathesi umthetho akafakwa. Yumbono wami kodwa iqiniso ukuthi vele yona ibhoda ye-Mexico le-United States vele ihlala ilabantu abachamadabla. Abaningi babuya belanda inhlelo ezehlukeneyo, abaningi babuya bezofuna ukuyenza ama-seasonal farming, njalo abanye balande ama-family members ukuthi be-united ama-family members. Njalo kwesinye isikhathi kujalo balezi kliwi ezingenisa isidakamisa loku nenginengi okunjalo.
Yona indaba yabantu bona labo abafuna ukungena kwele Melika ubona ungani ingaqedwa njani?
Ngombono wami indaba leyi ayisoze iqedwe ngokufaka umduli, ngoba ungaze ufake umduli bayagebha phansi. So okwenzakalayo kufana nalokho kweZimbabwe leSouth Africa ukuthi ungaze ufake umduli kuleMpompo abantu bazangena, ungaze ufake amasosha kuleMpompo abantu bazangena. I think okufunakalayo okumele kwenziwe igovernment ye-United States isebenza lelizweni le-Mexico lamaye amazwe ayo South America ikuthi bebe lama program avumela abantu abavela e-Mexico ukuthi bebuye bezosebenza bephiwa amavisa bephiwa amapemi bethi bengaqeda bebuyele, ngoba abaningi bafuna vele ukuthi bebuye lapha during i-farming season lokhu i-spring sizafika kunje bafuna ukubuya lapha bezosebenza. Abaningi baqeda ukusebenza bafuna ukuthi bezibuyelele emakhaya abo bephenduke futhi kwenye i-season ebuya. So ngombono wami mbona ngani ungaba le program evumelayo ukuthi abafuna ukubuya bephiwe ama-temporal permit ukuthi besebenze. Njalo kungaba le mthetho emiye ngafakwa ikakhulu nxa sikhulumela abantu abangaveli e-Mexico kumbe South America. Siyazi ukuthi abantu bayabuya from e-India, e-Africa, le mazweni amaningi bethole indlela yofika e-Mexico ukuthi bengene kwele America. Abanjalo kumele umthetho under i-UN Convention bengavunyelwa ukuthi befuna ukuzoclaima i-political asylum kwele America, kodwa kuthiwe becleme i-political asylum lapha abafikele khona. So nxa umuntu esuke e-Africa wangena e-Mexico kumele ukleme i-asylum e-Mexico, ayikhona ukuthi uye kwenye i-third country in this case udlule e-Mexico ungazibikanga uhlupho lwakho, then usucross usiya America usiyabika uhlupho lwakho. Yikho kunganceda. Kodwa laba abavela bevela e-South America ngabantu abaningi abafuna ukuzobona ama-families bebuyele, abaningi bafuna ukuzosebenza isizini eyodwa bebuyele. So bona ngani indaba yama-permit ingasiza.
Alo-ke ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazwe wele Melika ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-New York khonapha kwele Melika. Isikhathi kaSavume uba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Ibandla lesisi lithi abantu abanengi kade befuna ukubhalisela ukuvota phansi kohlelo lwakugcina lokubhalisela ukuvota bagcine bengenelisanga ngoba imitshina yokubhalisa ibingasebenzi. Sibe lengxoxo lomunye oyibandla lezanu PF unkosazana Sukoluhle Kapu Ncube ofuna ukuncindisa isigaba sevungu enkabazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ngo 7:30 ntambama.